umsebenzi uMempo ngesikhathi abongi betshengisela isibhedlela sempilo kobulawayo lapho bekhala ngokungananzwa kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi basebenze insuku ezedlula lezo abazivumelana lohulumende. Inkosikazi Primrose Sibanda, omunye wabongi abatshengiseleyo, uthi sebediniwe ngendlela abaphethwe ngayo ngabaqondisi besibhedlela sempilo.
Namuhla thina njengabomongikazi bempilo sithi sesidiniwe, sesikhathele ngendlela abaphathi bethu abasiphethe ngayo. Khathesi kunje, akula muntu ongakwaziyo ukuthi imali esiyiholayo ayiyenelisi. And thina njengabomongikazi savumelana labaqhatshwa bethu ukuthi sizasebenza at least 2 days a week ukwenzela ukuthi lathi kuthole isikhathi sokuthi siphumule, plus le mali esiyiholayo iyabe ingakwani ukuthi senzeni, sibuye emsebenzini. Kodwa abaphathi bempilo in particular abafuni ukuthi thina senze njalo. Bona ngokwabo basebenza amalanga amathathu, thina bafuna singene ekuseni tshayise ngo-7, amalanga angu-4. Kunzima kithi khona lokhu.
Umnumzana Nicholas Chilore, umgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association koBulawayo, uthi abali kusebenza kodwa bafuna ukusebenza endaweni ehlanzekileyo.
Thina esikhulumayo ukuthi thina singumsebenzi asikali ukusebenza, but sithi-hospital admin ngaba siprovide ngama-resources azayenza umsebenzi. But sikaba nomuntu othagethwayo ukuthi ngunesi kuphela ofuna ukuthi abe emsebenzini, hhayi kurong. Thina sabe sithi ikhonomi leyo iyaffecta umuntu wonke, but wena njengo-administrator onko-concerned kuphela ukuthi unezi nguye wedwa sabe ufuna ukuthi abe emsebenzini, imali uyayithola ngayo, indlela zokusebenzisa zangkhona uyayithola ngayo. Khathesi abantu bayathatha umkhuhlane esibhedlela, bathatha umkhuhlane esibhedlela lapho kaphenduka futhi lo mkhuhlane wami uyasibhadelela ukulapha esibhedlela lesi. Khonoko bona kabaleki problem, kabaleki critical case lapha empilo lanilala, bona bayazihambela ezindlini. Thina amanesi thina yiwazi will remain 24/7 lapha esibhedlela. So singathi thina sifuna i-system i-functional.
Umnumzana Even Though Siziba, unobhala jikelele wezina, uthi abaqondisi besibhedlela kumele bazisole ngabakwenzayo, bengadli ngempilo zabantu.
Njengakathesi sisiswa lokuchithelwa amagesi esibhedlela, ma amagesi ecithiwe kuyazomele kusebenzisa i-generator, but yabona ukuthi uyezawuthi akula disease. But amafutha ezimota zabantu abathungamela isibhedlela lesi abe khona, and abanye abakhona balesibindi sibile sokuthi bayasuka esibhedlela bekwazi ukuthi ama-patients namhla the whole day kadlanga. Njenge-weekend besingela kudla kwama-patients, bathi i-patient kungela amagesi, kungela diesel, but bona abashoti ukudla rani. Thina laba masidumela ama-patients sidumela ama-basics, isishwala i-beans at least, but i-beans zakhona yabona ukuthi azitholakali esibhedlela. So yizo izinto wathi sikhala ngazo zonezo ukuthi no, khangelanini isibhedlela lesi, thina selikhanya selifuna ukunjani, selifuna ukuhlukalini at the expense of the patients.
Umnumzana Even Though Siziba uthi impilo zabo zisengozini ngoba isibhedlela singakathathi amanyathelo okubavikela egcikwaneni le-coronavirus.
Sikhangelane legciwane le-corona, i-COVID-19, but akula lutho olenzwayo ukuthi khona uyatshelwa kumbeni liyaba lomhlangano lithi olright, akula. Abantu bayarely ngalokhu abakubonayo kuma-WhatsApp, kuma-social media, okwenzakala kwezinye indawo of which akuwo safe ukuthi abantu bakusebenzise. Kona i-administration yethu ithe khona umphathi, chief executive officer for now kakho e-ofisini, so uye emhlanganweni eHarare bayakhuluma ngendaba zonezo, then ekuphendukeni kwakhe next week on uzabuya sele mpendulo ukuthi senze njani ngendaba yenale.
Unkosikazi Siphiwe Ncube, oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi bebengakunanzeleli ukuthi abaphathi besibhedlela labo balesandla kwezinye izinto ezingahambi kuhle esibhedlela.
Thina khona sinanzelela khathesi ukuthi besitshona sikhangele lonesi futhi yibo nesi abangenzi kuhle esibhedlela, but sesikubona-ke lathi khathesi ukuthi hhayi bona bayibo abaphethe isibhedlela kula maphutha laba abawenza abangalungisisile. Ngoba thina nxa sifika emawadini laphana sithole izinto zingamanga kahle, abantu bengakhangelwanga, sisuka sitho nesi yibo, kanti labo bakhona, kukhona ababe kufuna ukuthi kubancedise ukuthi bancedise izigulane zethu. Okuyabe kusilile okunye kwimbangela kuyibo abaphethe isibhedlela.
Osaphethe isikhundla somqondisi empilo, umnumzana Thomas Nkazino, walile ukukhuluma icelele esibhedlela ngesikhalazo langokutshengisela kwabongi lokhu. Amalunga enhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association athi avumelane ukuba azaqhubeka esebenza amalanga amabili elinde umqondisi wesibhedlela ophenduka emsebenzini ngeviki ezayo ngoba okwamanje ekukhefu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.